Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 8 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanje International Women's Day, ilanga eliqakathekileyo kubo mama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinesi abo. Bengakhangeli ukube bekhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
Abesifazane beZimbabwe kwele South Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda njalo impilo emazweni isibachiye bephakathi kwembotoko kwembokodo lelitshe. Ingcwethi ezicubungela izombusazwe zithi uhambo lomphathintambo wezobudlelwano beRussia lamanye amazwe omhlaba kuveza ukuba ubudlelwano beZimbabwe leRussia bulakho ukuqiniswa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje umhlaba jikelele unanze umsebenzi wabesifazane ngosuku lwe International Women's Day bechayelwa ihlombe lokubapha inhlonipho ngabasebekwenzile njalo beqhubeka bekwenza. UAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe ngelinye lamazwe ahlonipha leli langa njalo inyanga kaMbimbitho yonke ibekiwe ukuhlonipha imisebenzi enziwa ngabesifazana elizweni. Izakhamizi zakobulawayo ziveze imibono yazo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bonke bethi umuntu wesifazana uqakathekile. Ingcwethi yezembali yesintu umnumzana Phathisa Nyathi uchasisa ngokuqakatheka kwaleli langa kunye lo umuntu wesifazana.
Akuhle kanti umhlaba wonalo kambe nxa sikhangela kulomuntu oweza kubona lo mhlaba engazange angene edlule kumama kakho za kulomhlaba. Indlela yethu yokuza kulomhlaba sibelethu sikamama, ngakho ke umuntu oqakathekileyo.
Unkosazana noMalanga Ncube uthi abesifazana kumele bahlomiswe, bazisebenzele, bathuthukise isizwe.
Kanje International Women's Day, ilanga eliqakathekileyo kubo mama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinesi abo. Bengakhangeli ukube bekhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
Unkosazana Senatra Nyathi uthi i-International Women's Day lilanga elihle njalo omama basilethela impilo, kumele sibaqakathekise.
Namhla lilanga elihle, ilanga esi-commemorate International Women's Day, sikhumbule ukuthi omama ngabantu abaqakathekileyo. Omama basilethela impilo, abasikhulisela abantwana, abasifundisela abantwana, abasigcinela ubaba, abasigcinela ilizwe, abasigcinela imizi yethu lakonke esilakho. So namhlanje sithi asikhumbuleni ukuthi omama baqakathekile.
Unkosazana Barbara Van Helmond ummeli weNetherlands eZimbabwe eZambia leMalawi kuhlanganisa lonkosazana Katriona Liang omele iBritain eZimbabwe namhlanje bebekobulawayo lapho abachaze ukuba ilanga labo mama liqakathekile. Uhlupho ukuthi abesifazana abekozombusazwe basadonsa nzima. IZimbabwe ilenhlelo ezehlukeneyo ezweni zokuhlonipha ilanga labesifazana laloba ilizwe libhekane lobunzima kwezomnotho lombusazwe okufaka owesifazana ebunzimeni obuphindiweyo uma kuqathaniswa labesilisa. Ngimela iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe okwenzakale eHarare ngodaba lonywe olwelanga le International Women's Day, udaba esilethulelwa nguMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emkhosini wokujabulela usuku lokunanzwa kwemisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day owenzelwe eNational Museum Art Gallery eHarare oqoqwe luhlangothi lwendaba zabesifazane enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe UN Women. Unkosazana Patience Sibanda yisifundi sekolitini le National University of Science and Technology, NUST. Yena ke uthi lanxa elujabulela lolu suku lokhe ekhathazekile ngesimo sabasemaphandleni abangelalwazi ngamalungelo abo.
Of course sibili amalungelo lawo siyasupporta ngapha nasemathown, kodwa mase siya emakhaya abafazi bayahlukumezeka. Abaningi bazibona betshaywa ngamadoda, bazibona besenzwa lokhu lalokhu of which abatholi ukuthi bekhulume ngakho. So bemfisa ukuthi emakhaya ngalani ufinyelele ukuthi labo becelebrate i-Women's Day.
Unkosazana Yvonne Majengwa laye oyisifundi ekolitini leNUST uthi lolu kulusuku oluqakatheke kuye njengowesifazana elizweni.
Nxa sikhangela kudala abafazi babengavunyezwa ukuthi beemsebenzini beyenza izinto ezitshiyeneyo ezifana lalezi ezenzakala ngamadoda, but khathesi abafazi sebekwenza khonoku, njalo abanye sebekwazi ukuthi i-Women's Day ngeyani, abanye sebekwazi ama-rights abo.
Uthi impi eyalwiwa ngabanye ukukhulula abesifazane ebugqilini isimsiza yena njengowesifazane osesemutsha.
Khathesi abafazi lathi sesilama position emsebenzini aphezulu, sesirepresent abanye abafazi ephalamende, njalo ilanga le-Women's Day lilanga lokukhomemoreta ama-rights abesifazane.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Time is Now, Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Ngesikhathi omama emhlabeni jikelele benanza ilanga labo, abesifazana beZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda. Abesifazana laba batshele uBenedictine Hlapho eJohannesburg ukuthi impilo emazweni sibachiye bephakathi kwembokodo lelitshe.
Nxa ungena enzikini edolobha leJohannesburg, isitalada uNugget ngesinye salezo ezidume kakhulu. Kulesi sitalada akukhathalekile kumbe libalele loba kuphakathi kwamabili, uthola omama abadala labancane bebhunyumunyu bethengisa ucansi ukuze bathole okuyathunjini. Elokishini leHillbro zihlanyelwe indawo okuthengiswa kuzo ezokucansi, kanti ke uthi ma ungena lapho uhle uganywe ngelithi ndeyipi kumbe sabona mkhaya, okuwufakazi bokuthi abesifazane beZimbabwe bagcwele phambi kulezi ndawo. Umgcinihlalo wenhlanganiso lwamalungelo bomama kwele-South Africa eZim Imbokodo, unkosazana Victress Matutu, uthi lobu yibufakazi bokuthi impilo isinzima kakhulu kwabesifazane kwele-South Africa.
Abesifazane abaningi bahlezi ezindlini, benjalo nje balendleko kumele bazibhadale, bondlele izimuli. Sibathola sebemlasemgwaqweni bethengisa ngemzimba yabo engamathempeli kaNkulunkulu ukuze bathole imadlana. Ngesinye isikhathi kwakuthathwa sengathi bayazithandela, kanti hathi isimo sokungatholakali komsebenzi sibaphoqa ukwenza lowo msebenzi. Kuyahela emntwini wesimama ukubona ukuthi into enjani isenzeka. Luhlupho olukhulu kakhulu esibhekane lalo.
Ngeshwa ilibi, impumela ikuthi abanye basuka kulezi ndawo sebethwele abantwana bengalaboyise, abanye sebephethwe isifo sengculaza. Azipheleli lapho ke izanhluphe lezankathaze zabomama laba. Unkosazana Sibonkosi Ndlovu uthi ungazibona ugula kumbe ugulelwa ingane kulezi nsuku uyabusukwazi ukuthi uzawukhomba olotshwala. Uthi ufika esibhedlela vele kubhaliwe ukuthi letha isithupha kumbe ipassport, kanti ke ithi ingakafiki lezandleni zalowo oyicelayo zehliselekani inhlamba sengathi kulapho ezilinywa khona.
Uyathufika uzitshela ukuthi kumbe uyothatha nje amaphilisi e-family planning aphiwa mahala. Uthi ufika lapho banibize amagama kubuhlungu, ikakhulu ma uthe wahlangana nomunye umama. Sithukwa ngabanye omama abafana nathi.
Abangelancwadi esemthethweni zokuba selizweni bathi uthi nxa uhola ubeke eyakho ngale le amapholisa eceleni. Bathi imvama yokuthi ungabanjwa kuzulwa lawe okwamahola kuze kutholakale umuntu ozoza azokuhlawulela imali yesifumbathiso. ngesikhathi komama emhlabeni jikelele bethakazelela lelilanga phansi kwesihloko esithi hashtag press for progress. AbeZimbabwe laba bathi ithemba liyalokhu lifiphala lokuthi linguquko izafika lakubo. Ngimele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Abanye bathi ilizwe leZimbabwe likafiki kusibanga sokubuswa ngumuntu wesifazane. Kodwa abanye abesifazane bathi isikhathi sesifikile, udubo olukhona ukuthi abesifazane kabaxhasani okubangela ukuthi bengaphumeleli kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Rita Ndlovu endawonye lokansela wenkayi unkosazana Mpokiseng Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Indaba ekhona kubomama, omama akwila kuphumelela. Inhlupho silazo ezinenge kakhulu, omama kulokuncindezela kakhulu okunye kumangalisayo. Sengisithiwa ngitsho nebukhokhelini umama ulokhu ekhangelelwa phansi. Abantu balokho bengakuzwisisi ukuthi umama laye uyenelisa ukwenza umsebenzi owenziwa ngumuntu ongubaba ngendlela efanayo futhi. Futhi eba ngcono kulendlela enziwa ngubaba. Ngoba umama ungathi uyaqhathanisa sibili sithi ubaba ahole $100, umama ahole $100. Bonke uthi kabahambe laye bayisebenzisa ngokufana endlini. Uzafika kulomahluko ekababa izafika endlini ingaseyo $100 isikubo $80 ekamama izahambi lokhu $100 and izasebenza inhlelo zonke zekhaya.
Mama Mandlovu, uyakhuluma lapha umama uMasibandi ukubana omama alixhasani likhanya likhangelelana phansi, yini elingani liyadonselana phansi, kuliqiniso yini lo?
Iqiniso elikhona kambe ukuthi ukhuluma iqiniso entweni zonke lezi ezenzakalayo. Iproblem ekhona ikakhulu nxa sikhuluma ngezinto zombangazi ukuthi vele singamabandla achiyeneyo. Ibandla lebandla liyabe lilezinto zayo elizenzayo. Ngathi sivumelane esebandla sibandla eliyabe lisisho ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani. Kodwa kuyesi siba le problem yokuthi thina omama isikhathi esiningi vele kasixhasani. Singaxhasani sinjalo siyasetshenziswa ngobaba ukwenzela ukuthi size sinjani sizondane. Kuba lokunye futhi ukuthi omama bangakhweza baye phezulu bayakhohlwa ukuthi bafakwe ngubani. Thina sibafakile laphana sicabangela ukuthi bazasikhokhela thina ngendlela eqondileyo njengabomama. Basazi futhi ukuthi ngazi usesemfakwe laphana kumele ngikhangele emuva lapho engivela khona ukuthi abantu bonaba bangifakile ngubani. Njalo kulesitho esithi khona nxa ngikhuluma mina njengomandlovu uRitan sithi bomama asisekelela abanye omama nyabeni sitho uphi umama. Yabeni sitho umama umama njengompokiseni osetholo ejoyini kumbe nyabeni sitho mina mselufu. So thina omama singathiya inzondo sithiya ukukhangelelana phansi sithiya ukunyeyana sithiya ukuthi umeyise omunye umama nxayemi laphana umenze ngathi veleni izinto angenzayo vele zonke kaziqondanga lapho esizaqalisela khona ukuthi kathe singomama sifunayo. Namhla kunzelile ngalabo mama siyalazi ukuthi vele liqakatheke kangakanani.
Nanto-ke udaba Masibanda uthini wena ngalokho?
Mina ngithi into engiyiva ngcono loba kunjalo sokumele kathi sisiqalise ukuhlala phansi senzeni imihlangano yethu njengabomama. Sitshelana amaqiniso, sitshelana iindlela zokuthi simele siphile njani. Ngoba ngaphandle kokuthi sithine, sitshelana iindlela zokuthi asibambisaneneni bomama nasisitha sesivukela, ayikho indlela esingayenza. And kusakumele siyime ngezinyawo zethu. Imihlangano yethu yonke siqalise ukufundisana ukuthi njengomama lapho kuma khona umama sekela umama, ungasekela ubaba uzikhohlwe ukuya kuze yisa wena isithunzi sakho kokuqala. Ngoba wena uzibona ungafanelanga lokuthi ungenza olunye ulutho and ungahamba phambi kwabantu. So wena nxa ungagwanisanga ukuthi uhloniphe omunye umama lawo futhi asezihlonipheke. Qala lawo futhi uzihloniphe, lawo umhloniphe futhi umnike isithunzi. Ungamniki i-dignity yakhe, lawe futhi uzakunika ngokugcweleyo. And kuqakathekile ukuthi omama leli lithuba kumele sisukume sime ngezinyawo sikwenze siqalise ukuthi sixhasane. Ngoba singavele sikhuthe kathi sikhona and omama igephu sesivulile ngoba sinike obaba ama-chance. Kathi nalowo baba enza bani sithi yena uzokuma phambi kwami umama engimsola ngimsolani kade vele.
Mandlovu, sabona behlangano juru labo khuphe kodwa sibonanga ukuthi kwaphelela ngapi?
Ngiyabuyela futhi edabeni lami lonelana kanti ukuthi umhlupho engilubona mina lukhona ngiyenza umzekeliso ukuthi bengise Harare mina amalanga amabili adlulileyo sishiya launch manifesto yabo mama leyo uhlupho sihamba singama political parties lapho vele okulemthetho okumele siyenze okungamelanga futhi ukuthi nxa sihlale ukuzele njani indawo sikhulume ngokuthi kumele kuright ukuthi sikhulume ngokuthi kumele sivotele omunye umama sisuka lapho kuzakhulunywa khonokho abantu sihlaba umkhosi sitshaya izandla sibuyele futhi emaphathinethu sifike thina kule policy yephathi yami lwane kuzwane ule policy yakhe okuya emdct ule policy yakhe yephathi awusoze uphele ukuthi hhayi mina kusukela namhla sengifika mina for example upresident wami uoswenyuke ngithi kangisamvoteli sengivotele omunye umfazi from nowhere.
Lo ke ngunkosazana Rita Ndlovu olwela ilungelo labesifazana obexoxa endawonye lo councilor wenkayi unkosikazi Mpokiseng Sibanda. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamazwe omhlaba. U-Secretary of State Rex Tillerson usegcizelele ukuzinikela kwelizwe lakhe ekuncindiseleni ukuthuthukiswa kwamazwe awezwekazi le-Afrika emizameni yokubhula umlilo odalwe yokulahla umlomo okuke kwenziwa ngumongameli Donald Trump lapho ekhuluma ngezwekazi le-Afrika. Lamhlanje bekuyisiphithiphithi kusenziwa imikhosi emazweni womhlaba wokunanza usuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yabesifazane ele International Women's Day. Ingcwethi ezicubungela ezombusazwe zithi uhambo lomphathintambo wobudlelwano beRussia lamanye amazwe omhlaba luveza ukuba ubudlelwano beZimbabwe leRussia bulakho ukuqiniswa ikakhulu emsebenzini wokusungulwa kwamabhizimusi kodwa kusetshenziswa indlela zakweleRussia ngakho ke kumele eleZimbabwe liqaphele. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Umnumzana Sergey Lavrov wakweli Russia useZimbabwe kwamanje kuhambo lwakhe lokwethekela amazwe awezwekazi le-Afrika lapho asahlangene nomongameli Emmerson Mnangagwa nomunye wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe namazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo. Ekhuluma lentatha lezindaba umnumzana Lavrov uthe ilizwe lakhe galilani lokuthi ngubani obusayo kodwa liqakathekisa ukuqhuba ibhizimusi leZimbabwe. ELiRussia libikwa libhekise amehle emsebenzini wezokwemba kodwa abaningi bakhala ngendlela izivumelwano lezi ezenziwa ngazo kungela kucaca. Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ilizwe leZimbabwe kumele licace ukuthi lifunani nxa lizaqinisa ubudlelwane leRussia lona ayathi lingenza linjongo ukuzokhuquluza inotho kuphela okungasoze kuncede ilizwe.
Lokhu kusengisela ukuthi uPresident Mnangagwa usebambane lamakhiwa avele ezi abalemali ayasomakhiwa hodwa ngabantu nje abalemali abaningi bakhona bengamakhiwa abavela e-Europe ngale sikhangele kakhulu iRussia. Lokhu kusengisela ukuthi uPresident Mnangagwa usefuna ukuthi ethathe inotho yethu ezandleni zamakhiwa ngoba siyakubona amakhiwa la ingabuya lapha njengama-Russians akasoze ebuye lapha ezwa kwama-factory asoze ebuye lapha efaka izimali ebafaneni abayembayo igolide emagodini amancane laphana siwathi ngamakorokozi lithi izimali lezi bezovula inkalakatha zamamayini bebuthe inotethi njengasakubona kusenziwa emarangi.
Ukuza kukaLavrov elizweni leZimbabwe ngokwakuqala sethokho uhulumende kaMnangagwa wathatha umbuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Enye ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthe ukuza kukaLavrov kungadala ingozi yokuthi iZimbabwe ishiyane lokuqakathekisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu iqakathekisa ezamabhizimusi.
Inguquko ingaba khona njengoba sesibonile ozithi ngumongameli waleli laseZimbabwe ehlangana nomongameli waseRussia bekhuluma ngendaba zamabhizimusi kodwa into eqakathekile ongamelanga siyikhohlwe lapha ngeyokuthi ukuze ubudlelwana lobo bube buhle njalo buhambe njalo thina abantwana baseZimbabwe sikuthakazelile. Siyabe kuyabe kumele kuqale kulungiswe indaba ezikhona ezifana ezihambelana nezama human rights lezi ezingakabi khona nje ngase ezingakabi khona egcekeni kuleli laseZimbabwe. So kuyabe kumele kuqakathekile nje ukuthi ubudlelwane lobo ukuze bube khona buhambe buye phambili kuyabe kumele beqale belungise lezi izinto okumele ziqale zilungiswe ukwenzela ukuthi lathi sibe nethemba.
Uhambo lakhe lolu uRavlov yethekelele eMozambique, eZimbabwe, ekhangelele ukuya eAngola, Namibia laseEthiopia kuhambo lwakhe lokubonakala njengendlela yokufuna ukuhuga amazwe asezikazi leAfrika nokuqinisa ukusebenzana kwamabhizimusi lelizwe lakhe. Mina isithu sebenzi ngiseHarare, ngingiGibson Pepe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Amazwe omhlaba lokho eqhubekela phambili esola ingxabanqoza isebandleni leMDCT esithi kumele ilungisiswe ngokuphangisa ngoba ilakho ukuphazamisa ukhetho oluzenziwa lonyaka lapho abantu abedlula izigidi ezinhlanu asebebhalisele ukuvota. UAnastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Namhlanje kobulawayo ebulawayo art gallery inkokheli European Union, iBritain, iPortugal, iNetherlands leRomania basole kakhulu udlakela olusebandleni leMDCT lakwamanye amabandla ezombusazwe bethi aluqondanga. Iningi labantu lithi lolu dlakela lwavele lwaqala kusukela ngomnyaka ka-2005 kodwa lusuke lwaqansa ngokugula langokubhubha kobe ngumongameli waleli bandla umoyi umnumzana Richard Tswangirai ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Ingcitshi kwezembali umnumzana Phathisa Nyathi uthi kweleZimbabwe udlakela yinto evamileyo ayimangalisi njalo ku-MDCT lukhanya luqhubeka ngoba kubangwa ubukhosi ethi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngomunye owahlanyela lolu dlakela.
Hayi, lokho akusimangalisa, ngivele kuhlala kukhona. Nga ngikhuluma ngepolitics, sesiya kwi-election, uyakwazi vele okunye okuyabe kukhona, ludlakela. Yikho vele kukhona, kanti kuyaqala yini indaba, angithi vele iminyaka yonke sifana nalawo.
Ukhansila Malandu Ncube weMDCT uthi sekuthunyelwe umlamlankunzi ukuthi azebona ukuthi bangakhulumisana kanjani njalo ozafumanwa elecala uzajeziswa ngokuxotshwa ebandleni.
Njengoba likwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo and mfuna ukwenza kube mhlophe ukuthi laba abantu abenza ukudlwangudlwangu ngabasomalunga ebandla lethu kunobufakazi ukuthi babethunywe ngeziphathamandla zebandla. So ngolwesihlanu kumbe ngomgqibelo khonapho siyahlangana njengokuthungamela ukubana sithathe inyathelo yokuthi sichayisise lolu daba njalo le-national office yethu isithumele lwabamuthi ngu-abhita ngesikhiwa ukuthi aluhluze udaba lolu ukuze sibonte ngobana baphathekileyo and sithanda ukwazisa uzulu ukubana lo ophatheke udlakela lolu siza kumjezisa okokuqala ngokumkhipha ebandleni okwesibili ngokumgenda over emapholiseni ukuze ajeziswe.
Elinye njalo ilunga le-MDCT kobulawayo uHelen Mpofu usole kakhulu udlakela olukubandla lakhe ethi lubangelwa ngabantu abangasibe bandla lakhe.
Umsindo vela awufunakali umsindo also ama political parties but kufuze kube la ma leaders abambanisa abantu ukwenza ukuthi abantu ontanga bengabile violence but nxa abadala beyibo abakhwezela iviolence abantwana labo bebefuna utshwala ukuthi benathi so thina njengabadala kufuze sihlalisane phansi ukwenza ukuthi kungabi lodlakelwa ngoba izanupf singenele phakathi komsindo abantu abayenza iviolence so be MDC
Udlakela olubhekiswe kuNkosazana Thokozani Khuphe selusolwe ngumhlaba jikelele. Iningi lithi akukho okubangwayo ngaphandle kokuthi amanye amalunga ebandla lakhe awafuni kulandela isisekelo sombuso ngoba uma silandelwa nguye obemele akhokhele njalo umhlangano weCongress yiwo omele uMkhuphe esihlalweni. Abanye njalo ngabasola ukufakwa kwabasekeli bakhe ababili ngemva kwesisekelo bethi ngabe bengafakwanga bekungeke kwaba lengxabangxoza esikhona manje. Abantu abaningi bathethe ithuba lokunanzwa kwelanga labesifazana emhlabeni jikelele ngokutshayela ihlombe uMkhuphe bemkhuthaza ukuthi enganyampi inhliziyo ngokwenzakala kuye okwamanje ngoba ukuhlukuluzwa kwakhe kubuyisela muva umzabalazo wokuhlomisa abesifazana. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umqondisi wenhlanganiso ye-United States Agency for International Development uMnumzana McGreen Lopeni Modanti unobhala wohlangothi lukahulumende waseBritani olubona ngokuthuthukiswa kwamazwe achiyeneyo sebesungule umncintiswano wokulwisana lokuhlupha uzulu obizwa ngokuthi Humanitarian Grand Challenge olesihloko esithi Creating Hope in Conflict. Uhlelo lolu lukhuthaza abantu ukuthi baveze imicabango yabo yokuhlenga labo ababhekane lenhlupho ikakhulu okulempi zomvukela. Sokubekwe eceleni izigidi ezilijumi lanhlanu zamadola $15 million yokukhanga abantu ukuthi baveze imicabango yabo ekhaliphileyo ngokulwisana lalokho okubhekwe yilabo abalenhlupho ezingapheliyo. Amakhampani azimele wodwa labantu bakhuthazwa ukuthi bethule bakucabangayo okungenza ukuthi kube lobubelo phakathi kwabantu abadinga amanzi kulabo abangalamlilo kagetsi lalabo abangalamaphilisi lokunye okuziphilisa. Umncintiswano we-Humanitarian Grand Challenge ukhangelelwe ukuthi uzaba yinkundla yokudlelana phakathi kukaZulu, amakampani azimele wodwa lenhlangothi zabohulumende abachiyeneyo. Abantu abaphose befike izigidi ezilikhulu lamajumi amane, 136 million, babhekane lohlupho olumangalisayo endaweni ezichiyeneyo. Abangena kuhlelo lolu baphiwa imali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamajumi amahlanu amadola, $250,000. Okwamanje abantu abedlula amakhulu amane sebethole imali le yokwenza inhlelo zokunceda labo abahluphekileyo.
Lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende weMelika. Ngakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngokunanzwa kwemisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele ngosuku lwe International Women's Day. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Savuma ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Le Zimbabwe limanyene lamazwe omhlaba jikelele ukunanza usuku lokuqhakathekisa imisebenzi yabesifazane ilanga elithiwa lona iInternational Women's Day. Abesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda njalo impilo emazweni sibathiye bephakathi kwembokodo lelitshe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo ngilithiya kuStudio 7 Live Talk igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.